siyathemba ukuthi njengebandla lezanu PF bazaphuma belungise imicabango emihle yokuthi beyakhe kuhle ilizwe, ngoba asithanda ukuthi abantwana bezimbabwe behawule, ngoba kathesi yibo abasebembusweni and siyabe sifusa ukuthi ngabe bayalungisisa konke okuhluphayo bengaphongi ukuhlangana nje kuphela kungelalutho oluphumayo oluzayo nceda abantwana bezimbabwe.
Ye, kodwa nxa sikhangele ukubana ibandla leli belithiwa ungani kulokudonselana, kodwa nanku sebenze umhlangano abathi wona uyaphumelela, lingathini lina nxa likhangele khona?
Hayi, phela anti yakwazi ukuthi ebandleni asoze kuswelakala ukuthi kube lokudonselana. Umhlangano ungaphumelela ngoba ngesisekelo sombuso wabo kufanele bebe lawo. Akusoze ukudonselana kwabo, angiboni ukuthi kungaphazamisa ukuthi bengabi lo mhlangano. Bayakuba lo mhlangano, kodwa inkalakatha esiyibonayo nxa kulokudonselana akula kuhle okuzaphuma okuzasinceda thina njengamazimbabweni. Bazahlangana kodwa impumela yakhona ayisoze isincede.
Nxa sikhangele ikakhulu ukubana umhlangano uyenziwa kodwa akukhulunywa ngokubana uguqulwe inkokheli, lingathini lina njengebandla nxa likhangele ukwenzakala?
Akithi yabona ukuthi into zomba ngazo ziyahluka, and isikhathi esiningi nxa kulabadala phezulu bengakatsho ukuthi bafuna ukuphuma esikhundleni. Lo oyabe efuna ukuthi ekhuluma ukuthi hayi ngabe madodela yaphuma esikhundleni uyabe esedala inkalakatha yomlando singakhangela imbali yezanu PF nje ukuthi akula demokrasi ukukhululeka ukuthi abantu bebelo bekhululeke bekhulume into ezinjengalezo. Kodwa siyabona nje ukuthi esitha nje kuyabe kukhulunywa into ezinjengalezo, kodwa egcekeni asuze ngiphume. Kodwa siyakwazi ukuthi abantu bayakhuluma ngoba kufanele bekhulume, ngoba umdala usekhulile kufanele chiye isikhundla efuna engafuni uNkulunkulu kasuze emnike iminyaka yokuthi ezihlala ezeyekuvela kona. So kuyakhulunywa vele ngesitha, kodwa kupublic abasuze bekhulume ngakho.